Ngiyabonga baba Gandhi. Hayi, umthetho ndaba ukubonakala kwecala lika Donald Trump. This is a very brand new situation engazayenzakala lapha eAmerica. Sibona ukuthi umnumzana Trump vele yena ngokwakhe angiboni efuthanda ukulalela okukhulunywa ngama authorities kusukusela kudala. So into esiyibonayo la is very new in America.
Umahluli uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka elokhu eseyisa umthethwandaba uzagcina emvalela ejele. Ubona kusenzakala yini lokhu? Njalo nxa kungenzakala abalandeli bakaTrump abasoze bagcwale na ezidaladeni betshengisela.
I think kathesi sesizabona la ukuthi uyabe eleqiniso yini, ngoba siyakwazi ukuthi abantu bakaTrump laphana ngo-January 6 bake bazama ukuvukela i-government ukuthi bathathe i-inauguration ka-Joe Biden ngamandla. So bangamvalela okukathesi, lathi sesizabona iqiniso ukuthi ulabo yini abantu abazimiseleyo ukuthi bayenze khonokho okokuvukela i-government.